Ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika sokudale ukungezwani phakathi kwabakunhlelo zamakampani aphathisa uZulu lapho evelelwe yingozi loba ngumonakalo wokufelwa. Izisebenzi zikahulumende zona zithi inengi selisesaba ukuthatha umhlalaphansi ngoba imali abazayiphiwa ivele ingayindawo ngenxa yokuba iholo labo livele liphansi njalo kukhangelelwe ukuba iminyaka leyi eyadlulayo umuntu wayebhadala ngedola leMelika. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi elizweni eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU Western Region umnumzana Ambrose Sibindi uthi akuvunyelwe ukusebenza kwemali yangaphandle ukuze uZulu engancindezelwa ngamakampani.
Indaba le yokusebenzisa imali ezitshiyetshiyeneyo okuthiwa yi-multi-currency yabona ukuthi ziyalimaza kakhulu abantu bama-insurance, ziyalibaza abantu abama-pensioners, ziyabalimaza futhi labantu bona abahoyela kunasa. So ke into ekhanya ingancedisa ikubana abantu bagcina bebhadala imali zabo ama-user sebethola i-service yabo sebebhadalwa nge-RTGS okuyinto ebuhlungu kakhulu. So ke sibona ngathi impendulo okwakhathesi ukuthi i-multi-currency ngayike imiswe kancane abantu bavunyele ukuthi kusebenzi i-US dollar.
Umnumzana Eliakim Songo ongumbalisi koBulawayo uthi kumele nxa umuntu ebhadalwa kukhangelwe iminyaka ayethathelwa emholweni ngedola leMelika ukuze kungabi lokuqilibezelana.
Iqiniso yokuthi khathesi ama-civil servants ethandabuza ukuthatha i-pension iminyaka yonke leyi umuntu edonselwa i-US dollar, kodwa nxa asuyi-pensioner sokukhangelela ukuthi khathesi sokuvele kusebenza i-RTGS uholiswa lona. Lama-funeral policy agent lawo yindaba efanayo. Kunini sibhadala i-US dollar kodwa uyabe ususizwa ukuthi imali yakhona i-RTGS ngapha iyaphuza ukuphuma. Nxa sibhadale ama-contributions nge-US dollar lathi kasiyiphiwe lona sekufanele siyithole.
Unkosikazi Glenda Mathuthu, omunye wabathola imbadalo zomhlalaphansi, uthi kayisancedi lutho.
Imali yangkhona vele ayikwani lokuthi ugade ubuyele ekhaya. Akula bhasi egada nge-RTGS. Fani njengathina sihlala emareserva, izitolo zakhona zonke zazithengisi nge-RTGS, lirandi kumbe liyusi. So thina vele uhlupho esesilalo kakhulu ukuthi imali yethu esiyitholayo kihlifana lokuthi kayithengi. Imali liyana uthiwa ngumhlala phansi izasigcina isincedise sesihlezi phansi, kodwa hayi asikubona ukuthi sasebenzelana.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Greta Sibanda uthi uhulumende kakhangelisise kabanzi abakumhlala phansi ngoba kungabantu abangasenelisiyo ukuzisebenzela.
Konke khonoko okwenzakalayo okutshengisa mhlophe ukuthi abantu batsho nje linto kayilunganga eyenzakalayo. Ama-pensioners ngabadala, ngabantu abasebenzileyo, ngabantu okumele bahlonitshwe. So ke kubaluleke kakhulu ukuthi amakampani la athembeke anike abantu imali esebenzayo i-US dollar abantu ukuze nabo baphile, ikakhulukazi abadala.
Ekuqaleni kwalinyanga abathatha umhlalaphansi koBulawayo batshengisele phandle kwamahofisi awe-National Social Security Authority i-NASA besithi bafuna imbadalo yabo bayiphiwe ilidola leMelika. Abekhomishini ye-Insurance Pensions Commission sebethe abantu kumele bathole imali yabo ngomhlobo lwemali ababeyibhadala. Ngomnyaka ka-2020, uhulumende wafaka umthetho Statutory Instrument 28 of 2020 ohlose ukuvikela labo abakumhlala phansi lalabo abakunhlelo zokuthathelwa imali emholweni ukuba nxa beyithathelwa kulidola leMelika kumele bethi sebeyithola bayithole ngalelo dola. Amakampani ancedisa abantu ngesikhathi bebhujelwe aseqalile ukuba alandele lowo mthetho. Abenkampani eNyaratso bathi uma umuntu ekuhlelo lokubhadalela ngedola leMelika nxa sethe wavelelwa ngumonakalo labo babhadalela ngalelo dola. Ukuthi abenkampani eDoves bona bathi sebeqalela kumadola alitshumi eMelika imali ezahlawulwa nyanga zonke, okutsho ukuthi labo bazabhadalwa ngedola leMelika nxa sekubhujiwe. Abakumhlala phansi yibo abalokhu beqhubeka bethola imali yabo nyanga zonke ngedola leZimbabwe. Ngenyanga kaNhlangula bebeke bathola amadola eMelika angamachumi amane i-40 US dollars, kodwa ke lokhu akuqhubekanga ngalinyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngubathabile masuku.